Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-8 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokishini le-Epworth eHarare ngolwesine watshaywa kwabuhlungu wanathiswa ithefu.
Lokulunga letule ephuwe ke elithunjiweyo umalume kaAnasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uChangiso abe ngumeya weephuwe wathutshuthunjiwe izolo ntambama wagongodwa izigebenga wasilela esibhedlela.
Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Chabangu athi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwangomgqibelo akusoze kuguqulwe lanxa sebeye emthethwandaba kuyaphikisa lesi sinqumo.
Elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqotshwayo bengasebenzisi ibizo le-party ukungena kunomination laku-election elandelayo mhla ka-9 nge-Saturday.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uZulu engadeli inhliziyo ngesinqumo somthethwandaba.
Isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba yinjani, and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa.
Ele South Africa selicele izihlobo zikamnumzana Talent Moyo odabuka eKezi lomnumzana Felix Nkomo ababulawa eDeep Sploot ukuthi baye endaweni lapho okwenziwa imininingwane yesendo ama DNA tests eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokitshini le-Epworth eHarare watshaywa kabuhlungu wanathiswa ithefu ngolwesine. UChiwundiza ngumalume kankosazana Anasande owakhethwa ukuba ngumeya welokitshi le-Epworth kodwa wasuswa ngumnumzana Sengezo Chabangu. USande wasuka emzini wakhe wayaphephela endaweni engaziwayo ngoba ebikwa ezingelwa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Sixoxele sikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso kulelunga lethule ephuwethu ke elithunjiweyo umalume kaAnasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uChangiso abe ngumeya weephuwethu wathutshuthunjiwe izolo ntambama wagongodwa izigebenga wasilela esibhedlela. Sizamele ukuyaripota indaba le emapholiseni, kodwa kamapholisa alile ukwamukela iripoti yethu esithi wona kumele abuye yedwa iloba elwela empilo yakhe bafuna ukuthi abuye yedwa enkamba azoziripotela yedwa. Sasesicela kamagqwetha yethu ukuthi ayibambe lindaba.
Ulimele okunganani ngoba sizwa kuthiwa kukhona njalo okunye akunathisiweyo?
Yebo, kukhona kuphandle umzimba wakhe kale malambo nolimalele engaphakathi ngoba kuthiwa unathiswe itshefu, kodwa sikekwazi ukuthi itshefu le enathisiweyo imlimaze kanganani. Indaba yakhe isemadokoteleni asahlola ukuthi babone ukuthi ukulimala kwakhe kunganani.
Manje njengoba lisithi amapholisa awangani awayamukelanga udaba lolu, lina liliza luhambisa ngaphi? Kukhona yini eliza kwenza?
Sizabe silokhu silwisa ukuthi siripote emapholiseni, but silokwazisa ezinye inhlangothi ezinjengabo-SADAGI labo-International Parliamentary Union lamanye nje ama-organizations atshiyeneyo okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sifuna ukukhuthaza izakhamizi labahlali lama-residents ukuthi bengavumi ukuthi omunye wabo athunjwe bekhangele, ababuthane bavike babophe bali ukuthi hhayi akula muntu ozabe ehambe ethumba abantu ebalayinini lesigodlweni lapho esihlala khona sikhangele. Indaba yokuthumba abantu kufuze iphele eZimbabwe.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa kuhambe njani? Baphongumsukela yini kumbe kukhona lapho kade ekhona kule mbuthano kumbe into enjalo?
Baphongu umsukele esendlini besithi kumele aqambe lapho kulo anasande kodwa lo abavele bemdinga kakhulu wasesala ukuthi ngakwazi yena ukuthi uanasande uka ikho ke selemthatha besiyamhlaba ke bemthela ichefu emzimbeni wakhe
yena uanasande ulokho ecatshile
uanasande ulokho ecatshile ezama ukuvikela nokulondoloza impilo yakhe ngoba laba bamdingayo khanya bazimisele sibe ukuthi bambambe bamhlukuluze ngingakhuluma naye efonini namhlanje ekuseni ngifuna ukuzwisisa indaba yokudingwa kwakhe wangichasisela ukuthi hayi ucatshile bafuna ukumthumba bamhlukuluze kakhulu
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwanyanzi isikhulumeli sebandla le-CCC Igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kusoze kuguqulwe bengaze beye emthethweni ndaba njengalokhu asebekwenzile kuyaphikisa lesi sinqumo. Umthetho uthi isinqumo somthethweni ndaba silakho ukumiswa nxa singaphikiswa. Kodwa uSithole uthi isinqumo sayizolo asiphikiseki. Ake sizwe amazwi akhe.
Okwenzakeleyo ukuthi kade kule ndaba ezimbili enkantolo e-High Court eseHarare. Eyokuqala kathi ngokuthi ku-Interim Secretary General we-Party i-CCC engasebenzisa amandla akhe ukuthi laba abangasema-members e-party babaqoje e-parliament, ku-senate lakuma-municipality achene. I-order naleyo igrantiwe ngu-Justice Chitapi. Then elandelayo kathi ngokuthi laba abaqotshwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena na kunomination la ku-election elandelayo mhla ka 9 nge-Saturday. I-application yena leyo isigrandi abantu bonabo kabasoze babe khona.
Lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu. Kusenjalo iCommission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibisithumele amaphepha okuvota ama-ballot endaweni ezijeneyo zelizwe lapho okulokhetho khona. Kulamabizo amalunga ebandla le-CCC asexotshiwe. Kodwa iZEC ibikwa isithi amaphepha alamabizo la awasoze asetshenziswe. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda oligqwetha ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Chris isinqumo esiphiwe ngoJustice Katio isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba injani and thina njenge CCC asislandeli leso sinqumo njalo ayisiso sinqumo esiza sigayida ukuthi kwenziwa phambi kwakusasa esikukhuthazayo ukuthi abasekeli bethu bonke kabalungele ukuyavota ngomgcibelo besiyavotela amalunga awedale leparliament lamalunga awecouncil ayiwo ababevele bewavotela lokho ukuthi uJustice Katio le High Court 10 asilandakho ngokwabo bodwa lokho nxa kuyikuthi uyayehlula ukuthi kuvotwe ngeSaturday kuchuthi izani yabisithe khona kuleli lizwe akusela amavoti so sicho ukuthi siyabe sokufuza ukuthi sikhulumisane ngezinye indlela ezingelani namavoti sesiyabuyela kubo 1960 sesibuyelile kubo Smith ababesiyalisa ukuvota okutsho ukuthi sokufuza ukuthi sisebenze ngenye indlela but okukhona kathesi ukuthi abantu bethu ngomgqibelo ngabahambi ngobuningi babo bayevotela ama-MP abo lapho kudikliwe khona ama-by-elections ngabahambi bevota ngobuningi babo ngoba ama-MP abo ayabekhona ku-ballot paper
manje umthethwandaba ungenza lokho esikuzwayo ukuthi bathi bona i-judgment yakhona le ayingeke yayenzwa i-appeal lizathatha nyathelo ba
akulanto krisi okuthiwa khona i-judgment le ayingeke yasuspendwa i-appeal akulanto enjalo uyabona laba bantu abangeke baluma bephozisa ukuthi izolo lokhu ukhikha ehamba emthethwandaba esiyadinga ukuthi emise izinto wafuze zenziwe uChief Justice uMalaba watsho wathi yena ukuthi khona i-appeal yonke iyasuspenda noma ikuyini obukayo kwenziwe yi-court ephansi so ke kutsho ukuthi yikho okwenzakalayo ke khona lokho kufuze kwenzakale ngaleyo ndlela abangeke baba ngendlela yabo bone ukuthi bona benza ngendlela yabo kube lendlela yabanye ngomgqibelo kulamavoti amavoti lawa ngokuyatshengisizana ukuthi hathi abantu kabayifuni yikho kuyakwenzakala abantu kabacume abantu kabajikame abantu kababe ready ukuthi behambe bevota ngeSaturday bevotela ukuyala ukuthi leli lizwe lingabi yi-private enterprise kamnangagwa nabantu abakhe kodwa kakube lilizwe labantu bezimbabwe abantu bezimbabwe kahambe bevota ngabahambe bevotela i-CCC bevotela i-CCC eyiyo eqotho hatshi leyi elufudi olufakwe esihlahleni ngumnangagwa ebesethiwa khona ngekachabango asila-CCC enjalo
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphatha amandla sebandla lesi-CCC njalo oligqwetha Ele South Africa selicele izihlobo zabazali abadabuka eZimbabwe ababulawa ngabantu eDeep Sploot kwele South Africa ngeviki edluleyo umnumzana Talent Moyo oyekezi lomnumzana Felix Nkomo wazalelwa eTsholotsho ukuba ziye endaweni lapho ukuthathwa khona imininingwane yosendo ama DNA test eJohannesburg Obesonta lababili laba kusonto yamapostoli umnumzana Mehluli Ncube uthi kukhanya kuzathatha isikhathi eside kungakabonakali ukuba imizimba le ngekabani ngoba ababili laba bagangadwa ngamatshe bachiswa ngamathaya ezimota Uncube utshele uGibbs Dube Studio 7 okunengi ngalolu daba
Lokho kusalungiselela baba into zangkhona zihamba kancane kancane ngoba bahambile laphana abanye bami mina benibhizi nje ngisemsebenzini ngitshayisakhona nje njengamanje kodwa into ekhona yokuthi bafuna ukwenza i-DNA i-DNA test so i-DNA test yakhona ibingakayenziwa kusasa kufuneka abafowabo walaba abantu abatshonileyo kufuneka abafowabo so kumele bekhona kusasa and then ukuthi bazayenza kusasa angazi ukuthi bazobachecka kusasa kuhle kuphelele khonapho mbone ngani yinto elokuthatha isikhathi leyo esikhathini esiningi so angazi kusasa bazohamba bekhona and then sizezwa kusasa ukuthi uhamba njani ngoba sizoba le meeting sana
singathi ke ukhanya babathisa kuloko ukuthi vele abakhanya lokuthi longbani longbani
engathi akhanya ukuthi longbani longbani kodwa into yakhona into akade siyitheba tenayo ukuthi njengabantu ababhayayo lamagama abakhona kusho ukuthi manje ngoba i-government kuyiye beyabe besemoshari yase-government kutho ukuthi yibo abakwenzayo lokhu ukuthi nabo beze bethemba ukuthi yibo laba abantu esibafunayo
ye kolampo kodwa baziwa ngoba babe babili bethiswa laba so asebekudingisisa ukuthi kulowo ngubani lalo ngubani
yebo baba
so ungathatha isikhathi eside phela
asazi kodwa sizibazozama ukuthi kuncenga ncenga ukuthi besenzele kube into ephuthumayo ngoba abadala ekhaya into esifana lalezo ukuthi kuthathe isikhathi futhi babe bengasaphathe kangakahle ukuthi mhlawumbe abantu laba bazobuya woro kanjani into esiyikhalelayo thina ukuthi besenzele masinyo ukuze labadala labo benjani begelisa inhliziyo zabo bebonile
ye singathi kathesi ke babuthene ngapha abantu khona ngapho kule South Africa
okwamanje hayi akulabantu ababutheneyo kusho ukuthi ukubuthana sizaba le meeting kusasa eyokuthi sicele izandla ebantwini ngoba liyazi izimali zangkhona kunje kungu-December hey kunzima labanye abantu bafuna ukuya emakhaya into ezifana lalezo Ya, kuthanda ukuba nzima sibili.
Ye, nxa sikhuluma nje ngesimo elikiso khona manje kule South Africa, limi njani? Kuyalethusa kakhulu kumbe akusichazisele ukuthi abantu bathini abadabuka eZimbabwe?
Khona kuyethusa, kuyinto ethusayo sibili. Ngoba abantu uma ungabe ukhonza lo muntu umazi ukuthi hayi lo muntu asotsotsi akayenzi lutho, akatshontshi, akayenzini, uyazisebenzela. Umethold Deepest Job uyazisebenzela, omunye uthola ukuthi uyasebenza nsuku zonke, and then ubusuthola umuntu onjalo ebulawa, kuba yisimanga esikhulu kakhulu.
Umnumzana Mehluli Ncube ngokubandla lezokholo lwesiKristu ele imisebenzi yamapostoli ubexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7 ese Deep Sploot kwele South Africa. Udaba lokuthi abeZimbabwe lezi zalane zakwele Botswana sebe zithekelelana kungasetshenziswa ama-passport kodwa izithupha lwamukelwe ngabaningi eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise lokhu izolo esemhlanganweni othiwa Kusi Ideas Festival oyenzelwa kwele Botswana. Sixoxe lezi zalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Senzo Mseleku.
Kukunjalo umcabango lo has been on the cards for or it has been proposed for a few months. Ngiyazi ukuthi uMongameli Masisi ukhuluma udaba lolu some months back, and yes, kungayenzakala ukuthi kuza yenza ukuthi kuthole ukuchapha abantu abaningi abavele kwele Zimbabwe beseza ngapha. Into esimele siyikhumule njalo yikhona indeed umcabango lo is designed ukuthi uyenze ukuthi kube lula ukuthi umuntu echaphe. Angithi passport eZimbabwe idroma ngalisayo ibhatalwa ngama hard currency ngama US dollars, ungayilahla izimali eziningi. Lalapha njalo futhi eBotswana ba increase ama prices ama passport. Kathi umuntu engalahle passport, I think ukuthi uyinanzinge ukusha is about 1000 pula. So his money is okona. Those kind of things ngesilungu they call it ama barriers to trade. These things ngenza ukuthi khona abantu bengachaphi bethenga bethengisa inxa ukuthi khona abalazi izimali zokuthi bebhadala ama passport. Kodwa into mele sinanzelele ukukhona this program iyenzela ukuthi khona kube le traceability yabantu, ngoba it's designed ukuthi iyehlise the number of people abachaphayo illegally. Abantu abachapha beseqi border, ama border jumpers. Ukuthi umuntu nxa esengapha eseBotswana or indeed engapho eZimbabwe akwazakala ukuthi ngubani engagula, akula muntu mazi ukuthi ngubani engachaya imota, engatshontsha. It's designed ukuba le traceability. Ngabe uchapha ngesithupha sakhe, isithupha lesiyana yisohamba laso laseborder bayakwazi ukuthi uzibani bani ungenile lamalanga nje. It makes it ukuthi kube nzima ukuthi wena indaba ufuna ukuchapha useqa iborder, uchapha illegally. Umuntu echapha illegally when this thing comes in uyakuzabe kusukusobala ukuthi umuntu lo is a criminal, ngoba akula any other excuse ukuthi uchaphelani ungela mvumo, ungela sithupha njengomunye umuntu nje between the two countries.
Zona izizalwane zakwele Botswana uzibona zisamukela yini leli nyathelo elithethwe nguhulumende wabo lo eZimbabwe?
Well, abantu bayajiyana, ayambona ukuthi kungayenzakala ukuthi izizalwane zonke zeBotswana zicabange ngendlela efananayo, whether bayavumelana lelo hlelo lolu or abavumelani lalo. Kodwa engikwaziyo ukukhona bakhona nje abakhulumayo besithi hey lapha kuzahlupha, ngoba already kulama kule element yabantu abavele eZimbabwe othola ukuthi they are involved in crime. Nxa kuthiwa kulele zigebengu ngalo kuthola baphakathi, nxa kuthiwa kutshontshwa inkomo baphakathi, nxa kuthiwa kubule umuntu omunye wakhona ngowekhaya. So abanye bayethuka bayakhuluma nje ku-social media ukuthi hey mbakithi sizenza njani manje nxa abantu sebengela ongathi into ebalimithayo ukuthi bechaphe, kanti i-passport laphana yiyo yayilimitha ukuthi lawe ubuzimisele ukuthi lapha nxa ngikhipha izimali zonke lezi all those hundreds of dollars kumele mbe ngikwazi ukuthi into engiyichaphela ngale into eserious benxa umuntu ezavuka nje ekuseni ethi isithuphana lazo ukuthi ngichaphe mhlawumbe umuntu lo ekafeel icost leyo yangena nje ethi mana ngiyewona so kulabanye abakhuluma njalo kodwa nxa ukhangela abantu abahlala especially in the northern districts or ama districts lawana which are neighboring eZimbabwe kulobuni nobunengi laphana between abantu abahlala ngapha labantu abahlala ngale abahlala across the border so labana they are very happy about it being ngoba kuyaba sizuka ukuthi they don't have to kube behlala umncangela passport kasekhonsa ukuchapha they can just chapha nje into eyayisenzakala kudala kuthiwa abantu babechapha ngama-day pass uhambe edempisa somewhere usuchapha kungela before indaba le yama-passport ingena so izanceda I think into yokhona ingahamba wonke umuntu ongapha izizalwane zasebotswana zikhayela indaba lokuthi ayi don't say 1-3 months bonke zasebenza njani and then into yokuthi obviously mbichana kancane kancane abantu bazayijwayela bebona ukuthi ayasebenza yini or kuyala nyabo
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Senzo Mseleku isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana Uma manje sengidedela imuva ngilitshe ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Alibona nsalonu basakazi abahle kuzo zonke izindawo ezihlukahlukene. Sicala lisifuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi mayisitona Ireland ubulawa kwebandla le-TPC. Why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kwezanu iphinde ibulale ngapha kwe-ND ku-TPC. Why kusithi side lilodwa? Why ukuthi mhlambe abanani lokubulala? Anikwezanu la bazethiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi. Ayikho bathatha basenze izilimi kanti izilimi ayiba. Wabona ukuthi izilimi alimastre. Kukhuluma kobulima lo ngabantu abadala njengabakhehla ekhuluma into ezingela ngqondo kanje ayayaya hala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu besisisibo dawutshanisa la zwizwi ngani kakho
sanibonani sanibonani ku studio 7 ngingichuma elupani ngithanda ukusola kakhulu ubaba uchuma ngoba engumfowethu ubaba chuma akuzama impela ukuthi linandzelele ukuthi abantwana bezibadolaphila njani abantwana babaphila nzima kakhulu bayasebenza kwamanye amazwi khona la benza emsebenzi emihla final bayenza ekhala kodwa ngenxa yokuthi izimbabwe ayilamani ayilalutho kugcine nje amasela kuphela manje kungani manje babachubalela isupporta izangiphefa abantu abantu besikhala kanje babuchuma njengomfowethu akuzange ubona kunandlelele ezinye izinto abantu bayafa lapha eSouth Africa bayafa kodwa benza imisebenzi emihle kakhulu abana mapentsheni ufanele ngabe lezi zinto bazenza ekhaya kodwa bazenza kwamanye amazwe ukuze lathi kusithelele amahloni why wena ungawuthelele amahloni ilizwe linje ilizwe lilokhu lisifa lisha phansi kodwa lilokhu lisizangiphefa
Sithi osele bathinti thalo mina ngiphatheka kabi manje ngoba bathi uhulumeni lo esinayo uhulumeni kazibuso uyena lo uhulumeni kazibuso lo siphatha ngale ndlela esikhona manje asinakho esinakho amanzi asinakho ugesi kasinayo imigwaqo kasinayo yini esinayo uhulumeni kazibuso wayingcono kabi uhulumeni wamakhiwa ngoba obaba bethu babesebenza babengalali bakhona ukudla babengashwele manje phela lo uhulumeni kazibuso phela kubhlungu manje ngoba ayikho into ekhona mathinti thalo
Studio 7 Studio 7 njanda mina mfuna ukubona sibili inkulumo yabadala ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ngoba lokho sokusenzwa izani lokhu hayi khona ukuthi ingene ezikhwameni zabantu abazidingela imali behawula isingena sibasethi abadala abadinga izo sikhala kakhulu sizomfuna ukubona ukuthi uthi izinto umuntu omdala kanti weli phansi mfuna ukubona ukuthi kusele kuona lo umuntu ukuthi wayizwa sikhala kakhulu sizadabuka izinto umuntu omdala kanti weli phansi ngoba lokho sokukukhulu lo okwenziwa izani ngifuna ukubona sithi ukuthi isidabukile yini
Joseph ubaba la izwakala kahle thina nosonto if usongezwe right bakumele alungise within not ukuthi alungise izinto enikeza izami PF advantage not ukuthi alungise izinto enikeza izami PF advantage so yikho ukubonisa khona phela ukuthi usongezwe uthunyiwe noma ngabe wengeTPC kodwa manje sesebenza ePZNP lokho kuyacaca nje kusegcikeni nje ngabe kwakungumuntu vele weTPC NSF isifiso sikaZulu kwezolungisa izinto within iCCC ahlonipho ahloniphe futhi nabantu abavotileyo bavotela abantu kwakumele abahloniphe so hayi songezwa lo hayi naye kwabudindo inkulumo zakhe hayi azizwakalisa umuntu omaye ngakwazi into angayikhuluma umele azithulele nothi ukuthi ave sihlukumeze sizwe sobuhlungu phezulu kobuhlungisa ukuzwayo thina usixolele babudini moyo usixolele mawungena into yokukhuluma uyazithulela nxa kubavela usekele usongezwa ukukhuluma straight ukuthi usekeleke usongezwa ungagudli iguma baba ungagudli iguma thina sikhathele ngabantu abanjengani so sikhathele ngabantu abangaqedakali abanjengani nabosongezwa nabophuke ngayo sikhathele ngabantu abanjengani
hey, sanibonani sanibonani bafowethu nonke sanibulisa ngithi nje namfahla fahla ngamafishane ayi siyamuza ugawule bakithi uyakhuluma umadala uyakhuluma yena ngenxa yobukhali ngokuthanda ukudla umuntu othanda ukudla laba abakhetha ukudla kunabantu bakubo manje babhizi balandelana nomnankakho wezibhunu zakhe bekhohle ukuthi umnankakho lo wasibulala wabulala abantu bakibo kabuhlungu kodwa manje ubhizi yosuyegxeka ne-amerika ede unkulunkulu uzobajesa kabuhlungu yena ke waye bengajezisa umnankakho wabo lo ngoba yena nomnankakho wabo hambe bulala abantu khona izolo lo baqeda bulala umuntu kabuhlungu omore blessing bafaka kabuhlungu ngayo izanu p f kodwa ubhizi uyabona iindaba zangakudele ukhuluza ositshela iindawo zegaza into yokufaya ulungelo solve inkinga khona laphana ekhaya ngomnankakho wabo lo ubulala madala lo ogugileyo ngiyabonga
gawule phendula umbuzo owubuziweyo kuthiwe iamerika loba isenza imisebenzi emibi leyo wena oyitshoyo ukuthi iyayenza egaza akumelanga ukuthi besole imisebenzi emibi eyenziwa ezimbabwe na eyenziwa ezimbabwe na phendula umbuzo owubuzwe wona babuyekele uphonge ukuchanqati gangana uyazi into oyitshoyo phendula umbuzo owubuziwe gawule sidiniwe ngani gawule lotshumi sidiniwe sikhathele ngezanu p f sicela ukuthi liye lisixelele kancane lisixekele sike sitshaywa ngumoya lezi zanu p f yen le zimbabwe yasidakanale yasinyanyisa sikhathele siyadubeka sigcwele sisabalele imezi yonke njengamacimba asabalele iganga lonke alilasisizile njani lona lingabantu bangaphi kanti vele ha
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunamba nombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Uma balani omkhulu kuhlangothilo kwahulumende wakwelemelika ole-USAID uSamantha Power utshele abasemhlanganweni we-Second International Grain from Ukraine Summit ukuthi elerussia elaphuma kwisivumelwano sokuthwala ukudla lihlasela ngamandla indawo ezigcina ukudla kwele-Ukraine. Uthi elerussia selibhidlize izakhiwo zikazulu ezigcina ukudla ezilikhulu lamachumi ayisithupha 160 kwachitheka ukudla okwedlula isilinganiso samatani azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 tons. Upawa uthi lezi ayisizo zakhiwo zebutho lakwele Ukraine ngakho-ke elerussia lifuna ukubisela muva impilo kazulu ukubhidliza umnotho wakwele Ukraine lokusebenzisa ukudla ukwenzela ukuthi uzulu avukele uhulumende. Uthi elemelika kalisoze livume elerussia ukuthi lenze lokhu. Upha uthi ngontulikazi elemelika lasungula uhlelo lwe-Agri-Ukraine olokuvuselela ezokulima elizweni lonke jikelele loba lilwisana lelerussia elihlasela ngamandla. Uthi kusukela ngaleso sikhathi elemelika selisebenzise izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye 350 million US dollars njalo lathola izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye 250 million US dollars endaweni ezijiyeneyo. Okwamanje uthi badinga imali efanayo ezavuselela ezokulima kwele Ukraine. Upawa uthi uhlelo lolu luyabukeka okumangalisayo ngoba babambisana njalo lohulumende wakwele Ukraine ukwakha indlela ezintsha zokugcina lokuthwala amabele adliwa nguzulu emhlabeni wonke jikelele. Uthi sebevuselele njalo izitiji zokuthwala ukudla Dunube River njalo elemelika lizancedisa ukulungisa imingcele yelizwe embalwa ukwenzela ukuba kube lula ukuthwala ukudla. Uphawa uthi sebevuselele njalo iziphala ezigcina ukudla okuyisilinganiso samathani afika isigidi lengxenye 1.5 million metric tons. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kungaboli ukudla okungakathunyezwa kwamanye amazwe. Uphinde wathi amakampani azimeleyo akuqela eBayer leyeCoteva anika abalimi imali inhlanyelo lemvundiso yefertilizer abaza kusebenzisa ngesikhathi sokulima lonyaka. Upawa uthi wonke lokhu kuza kwenza ukuba ele Ukraine lehlule ele Russia libuyele kusimo salo sokuba ngumakhuzu ekunikeni uzulu ukudla.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gandle, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye, kodwa silazo nsuku zonke ngo 7:30.